akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuna ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azapronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezanu-PF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulusizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebekufuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa kakusento ethusayo sikubonile kusenzakala even laku-presidential campaign kulomunye oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere
sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe
kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe bebaloke kwavuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso woncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezanu-PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubonile ukubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama-individual kodwa ngelethu sonke.